sanzenjani singaboni tse singalali sifa indlala ngenxa ye lockdown ngenxa ye lockdown singabona sanzenjani singaboni tse singalali sifa indlala ngenxa ye lockdown ngenxa ye lockdown
uyasibona uRamaphosa uzivalele endlini sifa ukoma uyasibona uRamaphosa uzivalele endlini sifa ukoma izoshona sizobotshwa asinene kozosbona izoshona sizobotshwa asinene nina kozosbona
singabona senze njani kunzima emhlabeni Uyasibona uRamaphosa asifuni lockdown yeah. Asifuni